Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kuZibandlela 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayibe indlela embi kakhulu ukuthi ngabadingile indawo eseduzane lakhona ngale. Kanti amahofisi kahulumende emane engangaka. Behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Ongala mali yokusuka khona lesizwe lapha. So that means uyehluleka phela ukuthi angafayili amaphephazi akhe.
Imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lama-by-elections ngoMbimbitho ihlale emadolobheni ehlukeneyo elizweni namuhla.
Thina lokhu siqhubekela phambili sikhankasa emabandleni. Isikhankasa kuzakhamizi, isikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kufikeleke COVID-19. Lamanye amakhansili aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukwengezelela inani labahlatshwayo elizweni. Abeqembu labesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia ele-Creative Passionate Women sebembise izibhorane endaweni ezimbili koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale lokwamukela ababhalisa ukuze banxintise kukhetho lwama-by-elections ele-nomination court ele-Mathebelele North lihlale namhlanje koBulawayo emthethwandaba kamantshi e-Trade Gold. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labantu lithi kuhle ukuqhutshwa kwama-by-elections kodwa lisola umango ohanjwa ngabazophanyeka amaphepha abo ukuba bancintise kulolu khetho kwabe commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission koBulawayo. Okufakazwa isakhamuzi sakoBulawayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Gideon Mangena.
Hayi, le indlela embi kakhulu ukuthi ngabadingile indawo eseduzane lakhona ngale. Kanti amahofisi kahulumende emane engangaka. Behlulwe yini ukuthi babadonsele eduze ngale. Ongala mali yokusuka khona lesizwe lapha. So that means uyehluleka phela ukuthi angafayili amaphephazi akhe.
Owaqoshwa edale lephalamende emele inkulumane constituency kodwa osebuyela edale lephalamende engayanga kuma-by-elections umnumzana Phulu kucaca ngomunye wabasola ukuqhutshwa kwe-nomination court koBulawayo.
So okwenzakalayo ukuthi siyacinda sihambile futhi e-court sisiya challenger ikugazethu kwama-by-election kuma-constituency ethu. Thina sile court order ethi asixotshwane siloko singama-member of parliament. So yikho okwenzakalayo la. Simangalisa kakhulu ukuthi i-nomination court ye-Mat North kungani senziwa koBulawayo. Akuhambelane le ndaba ye-devolution esasivele sikhuluma ngayo isikhathi sonke lesi, which is part of policy kahulumende. So kuyinto eyisimanga kakhulu. Ngingazi ukuthi ama-candidate wona athini ngendaba enjalo. Isizathu sakhona bekungakasizi.
Umnumzana Kudakwashe Mavula Musanga omele iZANU PF eBinga North ngomunye wabenelise ukuphanyeka amaphepha e-nomination court e-Trade Gold Magistrate Courts namuhla.
Sikhangelele ukuwina, nothing more than a victory. Sikhangelele ukuwina, sikhangelele ukuwina kakhulu ngoba uhulumende wancedisa sibe i-ruling party, wancedisa sibe i-child devolution. That child devolution is there for everyone to see. So khathesi abantu sebevuleka amehlo ukuthi hayi, i-ruling party ilothando labantu bayo. So siyawina.
Unkosikazi Elifia Moyo osuka eCholocho owebandla elibusayo ubuye ekhaphe unkosikazi Musa Ncube Mathema onguye abamkhethe ukuba abamele.
Sithi thina ukhetho lolu silulindele. Silulindele sifuna ukuthi sizikhethele inkokheli esiyifunayo ezasincedisa kukho konke esingabe sikhala ngakho elizweni. Khathi sisikhethe umela nguMusa Ncube ovela eCholocho emhlabangu online kuCholocho South constituency.
Obekho Sicela inomination court yemathebelele North wobulawayo umnumzana Richard Sibanda uqale ukwamukela amaphepha abakhangelele ukuncintisa kukhetho ngombimbitho 26 ngihola lechumi ekuseni. Usahluko 159 wesisekelo sombuso weZimbabwe uyaqinisa ukuvumela ukuphatha ama-by-elections ngoZibandlela 26 kuyonale inyanga. Umongameli Mnangagwa wamemezela ukuba kuza kuba ledale lokuphanyeka amabizo alabo abazamela amabandla abo kuthi ngombimbitho mhlaka 26 kuphathwe lolo khetho. Ama-by-elections la azaba ngawokukhetha amalunga edale lephalamende lamakhansila azathi amenyezelwe yizeki. Bakhona abazabuyela edale lephalamende kumbe ekhansilini bengayanga kuma-by-elections ngezizathu ezehlukeneyo ezimenyezelwe yizeki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idale nomination court eGwanda lamukele amaphepha labo abafisa ukuncintisa kukhetho lukakhansila kuward 7 eGwanda lamhlanje. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwaye ngumeya weGwanda umnumzana Justin Majale libandla le-MDCT etisetheswa umlando wokusekela ibandla le-MDC Alliance ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lingakaguqulwa ibizo selibizwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change, i-CCC. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngocweleyo.
Amabandla ezombusazwe azancintisa ukhetho lokudinga ukhansila kwa-ward 7 eGwanda aguqela ele-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora, ele-ZANU-PF elikhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa kanye lele-ZAPU elikhokhelwa ngumnumzana Sibangiliswe Nkomo. Ngemva kokwethula amaphepha akhe kudale le-nomination court, wayengumeya weGwanda umnumzana Justin Majale webandla le-CCC uthi kuye leli lithuba lakhe lokuqedisa indima aseyiqalile engakaxotshwa.
Thina siqedisa indima esayiqandayo zonke inhlelo esazivumelanana nalo lezakhamuzi ka-ward 7 yinto esilandela ukuthi siyiphuthube njalo sesihamba nesiqubo esikhulu ngoba kumele sizame ukuthi sikhavise lesikhandlisana esalahlekayo.
Umnumzana Vusani Mhlanga owake waba ngukhansila weGwanda webandla le-MDCA ngomunye layo ofaka amaphepha akhe.
Ngokunye-ke izikhalazo zabantu ukuze zehluke ekhansilini zibanjwe ngendlela efanele ngemva kokukhethwa ngabantu xasesawuphumelela hlale phansi labantu kusebenze ndawonke sibone ukuthi okade kuhlupha kuyini kungancedise kanje.
Umnumzana Lizwe Nathi webandla le-ZAPU uthi uzasebenzelana loZulu ukuqhuba inhlelo zika-ward 7.
Sinama-problems esilawo njenge-ward, siyawazi. Asincedisana nini sibone into siphuma njani. Problems esilawo, ziningi izinto ezisihluphayo ewadini, ziningi izinto ezifuna ukulungisiswa. Ngasiboneni ukuthi indawo yethu iyaphumelela layo ibe yisigaba esikhanyayo.
Asenelisanga ukuxhumana lo mnumzana Thembelani Madudu ozamela iZANU-PF. Ukhetho lokudinga ukhansila kwa-ward 7 luzaqhutshwa mhla zimathumi-mabili lasithupha kunyanga kaMbimbitho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umnumzana Douglas Monzora wenelisile ukubhalisa amabizo amalunga ebandla lakhe afisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections esebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Amanye amabandla agoqela elitsha ele-Citizens Coalition for Change lele-ZANU-PF lawo enelisile ukubhalisa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngemva kokuphela kohlelo lolu ekutshoneni kwelanga, isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Witness Dube uchasisa ngamalungiselelo ebandla lakhe.
Umbutho wethu we-MDC Alliance ufakile amaphepha ilizwana lonke nje ama-candidates ku-council laku-National Assembly kobulawayo, hayi sifake zonke indawo kuma-council. Kumisiwe indawo ezimbili iphumula lenkulumane ngodaba lwe-PDP lolo lusasemthethwandaba. Ngaleso sizathu asisakwanisanga ukuthi sifake, kodwa kubo insiza bafakile. Ngigcine ngikhuluma labo emini bese befakile eGwanda bebese court eMathebelele North, iPinga North constituency. I-candidate yethu ifakile amaphepha. Echolocho South yikho mhlawumbe singaba singasazwisisananga le candidate yethu. Ngithemba ukuthi sibambile isikhathi sokuyafika ukuyafaka amaphepha. Ilizwana lonke nje leZimbabwe, hayi kukhanya kuhambe kuhle ngokuzwa kwami ngonobhala.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, laye chasisa ngabaza kwenza kubandla lakhe.
Zulu, amakansila ethu akobulawayo aseregistile ngu-Ward 26 uNomeni Hlabani, Ward 21 Thevimbo Maphosa, Ward 20 Enes Rafamoyo, Ward 19 Christopher Dube, Ward 18 Consilia Mlalazi, Ward 12 Ngilileni Mlilo, Ward 9 Ngudarlington Mabuto, Donaldson Mabuto, and Ward 8 Edwin Ndlovu. Laba ngamaqhawe afela iconscience yawo.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi kwezinye indawo kuza kuba lokushikilisana kwamabandla ezombusazwe, kodwa kwezinye indawo kumgcike ukuthi liphi ibandla elinqobayo.
Iparty entsha ikamnumzana uChamisa, Citizens Coalition for Change, ilakho ukukwanisa ukuthi ithole amasits lawo ebengawo MDC Alliance lapho abaxotshwa khona nguDouglas Monzora. Kodwa kulamanye ama-seats angamanga kahle nxa sikhangele umumo wama-numbers, singakhangela indawo enjenge-Epworth lapho kulo mnumzana Etheridge Kureba. I-ZANU-PF candidates abayifakileyo ku-election eledlulileyo lika-2018 itshaye 10,000 plus votes i-independent. Yona i-ZANU-PF yathola 16,000 something vote. So kutsho ukuthi ijumo lokufaka i-candidate yodwa kathesi lezanu yikuthi ihlanganise amavoti nalawo ngoba kukhetho oludlulileyo.
Idale le-nomination court eHarare liqale umsebenzi wokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections lukambimbitho mhlaka 26 namhlanje ekuseni, laselikhipha amabizo abantu abazancintisa ntambama. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi sezoqinisa imikhankaso yazo yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukujova inani elithe xaxa elizweni okungenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Embikweni awethule izolo, uhulumende uthe inani labantu asebehlatshwe ijekiseni le selisedlula kancinyane izigidi ezine kuphela, 4.2 million. Yena ehlose ukujova abedlula izigidi ezilitshumi, 10 million. Ukufikisa i-head immunity ngesiNgisi, abantu abahlaselwe yi-coronavirus kunsukana ezedluleyo bedlula amakhulu amabili, 235, wabhubha abalitshumi lanye, 11. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi Useni Sibanda.
Into esiyehlise inani kakhulu elabantu ababa le COVID-19, siyananzelela ukuthi abantu abaningi lokhu beqhubeka behlatshwa injection ye-vaccine, ikanti njalo iningi labantu liyananzelela udingeko lokuba umuntu abe le mask, umuntu abe khatshana. Mbona ngani lokhu kuyayenza ukuthi inani le-COVID lidede. Njalo siyananzelela ukuthi lalaba abaseduzane lathi abeGoli okujayele ukubuya khona abantu abaningi abale-COVID, inani labo selehlile. Khonokhu njalo kuyanceda ukuthi inani lethu lehle.
Ziqhubeka njani inhlelo eliziqhubayo ezokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19? Kungabe kule ngxaki na elidibana lazo?
Siyananzelela ukuba iningi labantu selikubona ukudingeka kokuthi bayehlatshwa injection. Thina lokhu sikhubekela phambili, sikhankasa emabandleni, sikhankasa kuzakhamizi, sikhankasa emakhaya ukuthi abantu behlaba njalo bananzelele imilayo encedisa ukuthi kuvikeleke COVID-19. Siyananzela njalo ukuthi lamanye amakhansili aseqalisile ukuthi bebe nama-programs okungena even ezindlini endaweni, belethe-ke i-vaccine ibeduze labantu, kwezokuthi abantu bekwanisa ukwenela ukuthi bahlatshwe. Akula mgoqo ekhona. Into kuphela eqakathekileyo yonaleyo ukuthi siqhubeke phambili lokhu sikhuthazana labantu, lokuthi layo uhulumende abe lohlelo lolo luletha i-vaccine eduze labantu.
Lowo ngumfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. umongameli Joe Biden weMelika uthi ilizwe lakhe lizethesa izijeziso zenotho umongameli Vladimir Putin wele Russia ofuna ukuhlasela ele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press bathi umongameli Biden wethule lokhu izolo ekhuluma lentatheli izindaba ngomumo osemngceleni wele Ukraine lapho ele Russia eselifake ibutho elihlomela phelela limelele umlayo ovela kumongameli Putin ukuba lenzeni. Kodwa umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Putin, uthi izijeziso zenotho singaba buhlungu lanxa zingasoze ziguqule izenzo zakhe. Ele Russia lithi kalifuni ukuthele Ukraine lingene kumanyano owe-North Atlantic Treaty Organization i-NATO evikela ngezikhali amazwe akumanyano lo engahlaselwa. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ingxabangxoza ephakathi kwele Russia le-Ukraine ile mvelo ende kakhulu evelela kuSoviet Union. Kodwa ke okukhona ukuthi uPutin uvele ngumuntu othanda impi. Ulezimpi eziningi, ezinye Georgia, ezinye Latvia, ezinye ngapi. Yena uyafaka izikhali zakhe eze-Russia, e-Ukraine, ngoba ufuna ukuthi abe ngumuntu o-controller kumbe ophethe emngceleni, imngcele leyana eqonda le-Baltic Sea. Kodwa uBiden akakwanisi ukuthi afake izikhali zakhe ngoba ufanele asebenzelane le-NATO loba angaze anike izikhali e-Ukraine. Okukhona ukuthi sokufanele kukhulunyiswane kathi sixoxisane. Kodwa njengokubona kwami, nxa uBiden efuna ukuthi avikele i-Ukraine, okuba ilokhu ekhuluma lokhana akusancedi lutho. Ngoba ujaha lo uPutin sevame siqonde khona ukufaka amabutho akhe e-Ukraine. Mina ngibona ngathi amabutho e-America kahle angene e-Ukraine. Bahle bangene le-NATO, hatshi lokhu akutshoyo ukuthi bazanikeza izikhali i-Ukraine. Lokhu akusezi kusebenze lutho ngoba yikho abakwenzayo laphana uPutin wasethatha i-Donetsk.
Lokhu-ke Ngwenya, okwezithezo zenotho kungasebenza yini xa sikhangele ilizwe le-Russia ngokuma kwalo? Lo Putin ngokwakhe sibi.
Izijeziso ezikhulunywa nguBiden, izijeziso eziqondane kulamakhampani amakhulu e-Russia, alamabhizinisi e-America, e-Europe. Ngizanika umzekeliso e-Gazprom. I-Gazprom singathi yikhampani esupplya i-gas i-Europe yonke, ikhampani enkulu kakhulu. Ngikhola ababukeli bebhora baye bayibona nje ibhaliwe ukuthi i-Gazprom. Impompi zayo ezinjengeferuka ziyedlula khona e-Ukraine zisiya e-Europe. Kutsho ukuthi nxa i-America iqonde ukuthi ifake izijeziso ezinkulu kakhulu, bayakwanisa ukuthi bathika bavale i-Ukraine, kayivale impompi ezegasi lezana eziya e-Europe. Ezinye izijeziso ziningi ngoba kulamakhampani amakhulu abanjengabo Microsoft o Facebook o Google o IBM, amakhampani amakhulu e-America ase e-Russia, bayakwanisa ukuthi bathi kayisavunyezwa.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa nabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Abeqembu ele-Creative Passionate Women elabesifazana abalitshumi lasithupha i-16 abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Australia sebembise izibhorane ezimbili zokusiza abahlali bemalokitshini eChabalala leNtumbane koBulawayo. Kubika intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Amakhosikazi la ahlala edolobheni le-Perth bahlangane ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa kunhlelo zokutholisa abantu amanzi kakhulu edolobheni lakoBulawayo lapho akhulela khona. Unkosazana Rose Ndimande umele umama lawa uchaza kabanzi ngenjongo abahamba ngayo.
NgoJune 2020 kwaba lohlupho olukhulu olamanzi ekhaya koBulawayo eZimbabwe. Kwasithinta kakhulu singomama njalo siyinzalo yeZimbabwe. Saxoxisana ngodubo lwamanzi olukoBulawayo. Into eyasihlukuluza kakhulu ngikuzwa kuthiwa sokulomkhuhlane wesihudo owawusuthatha le mphefumulo yabantu bakithi.
Kuthe kunjalo sebehlangene bazipha igama baqala ukubuthanisa imali kuya phambili egcizelela amandimande ngohlelo lwabo.
Iqembu leli labomama ibizo lalo kuthiwa yi-Creative Passionate Women, esayifoma ngoJuni ngonyaka ka-2020. Sayenza i-high tea ngoJuni, sanxusa i-community yethu yeZimbabwe ekhonapha ePerth. Savumelana njalo ukwenza enye i-fundraising esayenza ngo-October, i-African Dinner.
Izakhamizi zijabule kwamagama. Umnumzana Edward Nkomazana uhlala eChabalala.
Umzala yokuzimbela. Laba abantwana bethu abasezokuphepha abasenzela ukuthi bangaka kangiwazi ukuthi ngababonga ngentloni mzali. Uyakwazi uNkulunkulu ulamandla efanami ngoba le nto ibe yisimanga kithi ngisela ngoba bahle bawubhebha phambi kwebhedi lami. Lapha amanzi lapha besingelankeza lethale ngoba amanzi wona ngokwawo kanyitwana esifile.
Unkosikazi Thimpofu esinye njalo esakhamizi seChabalala ngomunye obamukele ngentokozo uncedo lwamanzi.
Ngiyajabula kakhulu ngamanzi laye ngiwabona lapha. Besinohlupho kakhulu ngamanzi evale sihamba sicele emathethi.
Umnumzana Alben Ndlovu ngwenhlanganiso yezakhamizi eChabalala Residents Association yena ke ngomunye wabaveze injabulo ngoncedo lwezibhorane lezi.
Ngithanda ukubonga umama abe-Australia bengomama bazele abantu abangomama eChabalala bekade behamba almost 7-10 kilometers bedinga amanzi bevuke ekuseni aphitambama bedinga amanzi ngoba besiba le-shortage yamanzi kuthinalanga almost 1 month yonke to 2 months kungala manzi kungala drop yamanzi kodwa but as of now njengoba ngikukhangela ukubana irigi sikhona la.
Izakhamizi zale ndawo zithi zizavikela ukubhidlilwa kwezibhorane lezi lokuthi zingatshontshwa. Umnumzana Godfrey Dube uthi bazimisele kulokhu.
Mina ngikhona futhi ehlangothini lwamapholisa ngingu-chairman okutho ukuthi Crime Consultative Committee eChabalala Police Station. Silokupatrola ebusuku sikhangela indawo yethu ukuthi ilokuthula na. So sizazama ngendlela zonke ukuthi indawo lezi zini. Ngoba yonke into ephila emhlabeni iphila ngamanzi. Umuntu onemali ongela mali nxa engaswela amanzi kalampilo.
Izakhamizi zakoBulawayo zihlezi zikhathazekile ngoduwo lwamanzi wona asekhanya eseligolide kuleli dolobho kodwa abadabuka koBulawayo behlale e-Australia abe-Creative Passionate Women sebenze abahlali bentumbane leChabalala baklamase babobotheke bajabule ngamanzi asetholakala eduze ezibhoraneni ezembiweyo. Amanzi impilo. Ngimele Studio 7 eChabalala igama langu Ezra Jesus Banda.
Abasungule uhlelo lweOperation Dudula kwele South Africa oluhlose ukuxotsha abakwamanye amazwe kulelo lizwe. Lokhu beqinisa elokuthi lolu hlelo luzasungulwa endaweni zonke zelizwe. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa ezingafuna bokuza kulelo lizwe zithi azibuyeli emuva ngohlelo lweOperation Dudula. Kulolu hlelo abakwele South Africa laba bahamba bengena esitaladeni ezitolo emisikeni lezindlini kwezinye indawo besithi bazingela labo abaselizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Simpiwe Shabangu nguye ukhokhela inhlelo zalolu hlelo elokishini le-UVEL ehlala beZimbabwe abanenge. Uthi lolu hlelo bafuna lungene kuzo zonke indawo elizweni.
We are against lawlessness that we see. Mainly it's been done by this undocumented foreign nationals. Laba abangekho emzansi ngokungomthetho abahlupa even taxi owners, taxi drivers, because kukhuthuzwa even ama-customer wabo la wazogibela ema-taxi. Abahambe were unapologetic about that.
Emavikini edluleyo usabalele imfanekiso eminingi enhlelweni zebulenjini be-internet. Izalwane zakwele South Africa ezikulolu hlelo zixotsha bakwamanye amazwe abathengisa emsikeni lesidaladeni, ikakhulu erenkini yemichova eBarakwanath eSoweto. Isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu uNkosazana Nobuhle Ajit ngomunye okhulumela labo abesebethathelwe impahla zabo kwathiwa baphindele kubo.
Kulababhuti nje ade bamba bephethe imvuku bethi abafone ama-foreigner lapho. Sasesihamba ke door to door sibafuna ke labo bantu, sabathola ke labo ama-foreign nationals la acotshiweyo lapho kade bethengisela khona. And inhliziyo yami ibuhlungu ngalokho engikubonileyo, cause hey, bona uma besho bona ngawabo amazwi bathi kumnyama phambili kumnyama emuva, abazi nokuthi benzeni baqalephi.
Kodwa-ke umnumzana Shabangu uyaphika ukuthi kulolu hlelo abantu bayahlukunyezwa bathathelwe impahla zabo. Uthi benza lolhlelo besebenzisana lamapolisa.
Our operations are happening peacefully. We don't loot, we don't even take a sweet estradini lomuntu. Thatha izinto zakhe ahambe nazo. Where sazi khona ukuthi ungene ngomthetho bekuyistandard seSouth African, sisibuyisela kuSouth African. They must go back to their country, beze ngendlela right, documented.
Lolhlelo selutshe iningi lezalwane zeZimbabwe zethuke kakhulu. Abanye bethesa umlando amabandla ezombusazwe abalisa ele Economic Freedom Fighters, i-Action SA, le-Patriotic Alliance, ale nkokele zitshotshozela ukukhitshwa kwabakwamanye amazwe emsebenzini lelizweni. Umkhokeli wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda, uthi lesi yisimo esiyingozi esidinga ukuthi uhulumende asukumele phezulu.
Kuzoyenza ukuthi isimo siqhubeke sisibasibi kakhulu, ikakhulukazi ngabantu bokuza. Kuyinto mpela esiyibonayo ukuthi izoba yinkinga njalo iyodala udusho olukhulu kakhulu.
Kusenjalo i-ofisi yomeli weZimbabwe kule South Africa ithi sithole imbiko evela kuzalwane zeZimbabwe eJohannesburg lesabelweni seLimpopo zisithi sezitshelwe ukuthi kungafika isikhathi esithile zingabuyelanga kubo zizawukhomba olotshwala. Embikweni oyethulwe yilo ofisi izolo, ikhuthaza abeZimbabwe abazithola sebesesimene esiyingozi esidinga ukungenela kwayo ukuthi babhalele kunombolo zeWhatsApp ezeofisi yomeli weZimbabwe ePretoria u-063-712-6156 kumbe econsulate yeJohannesburg ku-082-824-9435 kumbe kuconsulate yeCape Town ku-067-379-4379. Umongameli Cyril Ramaphosa laye usethule ukukhathazeka ngokwethuselwa kwezalwane zakwamanye amazwe, wathembisa ukuthi ibandla lakhe selivumelene ukuthi liqakathekise udaba lolu ukuze kungagcini kuseba kube. Ngimelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Imithethwandaba yokubhalisa abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho ihlale emadolobheni atshiyeneyo elizweni namuhla. Ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi seziqinisa imikhankaso yokukhuthaza abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze kwengezelelwe inani labahlatshwayo elizweni ukufikisa i-head immunity. Abeqembu labesifazane abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele-Australia sebembise izibhorane endaweni ezimbili koBulawayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.